So we see card descend about VOA in the belly.
Olingani vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 17 kwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColinbourne esigabeni seMathepeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa osekudale ukuthi iningi lilahle ithemba lokuthi zizatholakala ziphila.
Ilande abantu abami ababili abangabafana abaphakathi emgodini. Ngidabukile kakhulu ngabantu abachimuza ubuhlungu ukufika endaweni leyi.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, yena ophakathi kokwethekelela kwele Indonesia, uzakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuthi zithengisele eleZimbabwe izikhali zempi.
Uhulumeni wethu uhlale cabanga impi bakacawangi ngempu.
Bazonde baganunwabo abalandeli bomdlalo wenguqu ngokumiswa kwemidlalo elizweni jikelele kulandela udlwangudlwangu obenziwe ngabasekeli beDynamos eBarberfield.
Umbuzo omkhulu ozaba khona ukubana kuza kuma okwesikhathi esinganani njalo sokumile labo abanye abasekela amanye amaqembu baza kuthini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Bamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColinbourne esigabeni seMathepeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa osekudale ukuthi iningi lilahle ithemba lokuzithola ziphila. Abayisikhombisa laba bawele emgodini odlula amamitha angamakhulu amabili lamachumi amane 240 meters ngemva kokuqamuka kwentambo yomtshina abawusebenzisa lapho bephuma kumbe bengena emgodini. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu u-Albert Ncube eseGwanda.
Intambo yomtshina othwala abayabe bephansi emgodini ibikwayiqamuke abayisikhombisa laba sebephuma phandle komgodi sebeqede umsebenzi okudala ukuthi bawele emgodini olamanzi. Abahlengi bevumba Chege Mine bebephatheke ekukhipheni amanzi ngesikhathi umsakazo we-Studio 7 ufika eBucks Mine. Umnumzana Philip Chiwaza omqondisi eBucks Mine uthi abayehlelwe ingozi babalisa umanager umgodi.
Abantu that were involved in the accident were 7. So far I have about 11 guys from Vumba Chikwe and some of my guys that are working underground.
Unkosikazi Dapiwa Mkombo Nyathi odabuke wange kodwa ehlala eGwanda labantu abakhe ababili abehlelwe ingozi le uthi udabukile emoyeni.
Mina ngifike izolo lapha, lokhu ngifikile kwayizolo, kuyakhulunywa ukuthi hayi kuseduzane bayakhisha, asikwazi ukuthi uhamba njani, singabantu esilinde into esingayazi ukuthi uhamba njani.
Omunye walaba abadideke engqondweni kulandela lo monakalo umnumzana Busani Mpangeni westes eGwanda North othuba umncane wakhe ngomunye wabehlelwe ingozi.
So sesifika bathembisa ukuthi maybe after 2 or 3 hours kuzabe sebeyenelisile ukuthi baphume, kodwa lakhathesi lokhu ebengakaphumi. So ekade sikuloyisa thina njengemuli yikuthi nxa kuvuma uhulumende nayeelenye indlela angasincedisa ngayo ukuthi izihloko zethu lezi eziphansi lezi ziphume ngokuphangisa, then lathi siphumule mbijane emoyeni ngoba lokhu esiza ubuhlungu.
Umnumzana Eliakim Dube ngumunye wabagijime wafika esizwa ngalo monakalo, laye uthi ngabe uhulumende angenela lezi zimbamgodi zikhitshwa ngokuphangisa.
Thina lathi nje abadala zisikhangelela ukuthi kungaba loncedo mhlawumbe uhulumende nxa ile ndlela angazenza aphathiswe, ngoba akusiphathi khonokho ukuthi okwenzakaleyo kuphinde ukuthi uthi nxa siwonakele aphinde ahlale isikhathi eside ephakathi kwamanzi uyawonakala. Kungayenza futhi ukuthi lanxa kwesinye isikhathi seyo-identifya abantu sibe phandle kungabe kusabonakala kuhle ukuthi ulo ngubani, ngoba abantu bayisuke wonakele.
Iningi labantu kakhulu abasakhulayo eziqintini ezivalisa iGwanda insiza lasematobo liphila ngokwemba egolide ngenxa yokutholakala kwemsebenzini. Lokhu sekudala ukuthi abanye behlelwe zingozi lapho besemsebenzini ngoba bengena lasemgodini emdala, kuthi abanye abanini bemgodi le ngabangalandeliyo umthetho lokulondoloza izisebenzi lapho zisemsebenzini okudala ukuthi zivelele izingozi ezinjengalezi. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseBucks Mine Colombon, ngu-Albert Ngube.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga yena ophakathi kokwethekelela ele Indonesia ubikwa ezakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuthi zithengisele ele Zimbabwe izikhali zempi. Lokhu kwaziswe liphephandaba likahulumende wele Indonesia izolo elithiwa Antara. Leli phephandaba liveze ukuthi inkulumo lezi zizaphatha njalo indlela zokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kwezenotho lakwezempilakahle. UChiwenga owayengumholi webutho ufike esigodlweni iJakarta ngesonto elanda umhlangano wensuku ezimbili ophathelane lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo, kodwa ubikwa ezaqeda iviki kulelo lizwe. Izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe ngelemelika lomanyano we-European Union azivumeli ukuthi amazwe athengisele iZimbabwe izikhali. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Yikho okukhangeleleyo ikakhulu ngokulumeni wethu. Ukulumeni wethu uhlale cabanga impi bakacabangi ngempucuko. Awusoze uthole enkulumweni zabo kumbeni bahambe ngaphandle bedinga ukuthi kuyini abangakwenza okungathuthukisa ilizwe. Yikubona lalo baba ophetheyo ehlangane nabantwana abancane ubebatshela ngokuthi kabafunde khona bezabakwazi ukusebe ngama-scientist belungisa izikhathi. So sililizwe elihlezi licabanga ngokubulala abanye abantu. Yikho lezi ganye zonke zigcine lilizwe lelo sinabantu abangaqondanga. So kakwethusi khonokho akwenzayo yina uGovea.
Kodwa omunye Fuzwayo engathi akulalutho olubi ukuthi iZimbabwe ithenge izikhali ngoba wonke amazwe ayazidinga nje izikhali zokuthi azifikele.
Kodwa elethi lize ungakhangela kusukela ngo-1980 kuze kufike usuku lwanamhlanje. Akukho ngisho le nto eyodwa etshengisa ukuthi singahlaselwa ngesinye isizwe. Kodwa izikhali zidingelwa ukuhlasela abantu izizalwane zakuleli lizwe. Kumnyaka ozayo ungakhohlwa silokhethu. Uma ulalele into yona leyo namhlanje umoda ukhangele sinamasa uyatsho ukuthi ilizwe leli lingathathwa i-opposition kuzabalela. So ngabantu kubo daily bahlala becabanga ukuthi umbuso akuzange ubaphunyuke ngoba bezasebenzisa ibutho. Yikho behlala becabanga ukudinga izikhathi.
Amazwi kaChinamasa okhuluma ngawo sesike sawezwa evelela ngakuhlangothi lweZANU-PF kanye labanye abakubutho. Kodwa ubona kungenzeka lokho ingavuka impi ngoba kunqobe abamabandla aphikisayo yini kumbe bayethusela nje?
Okuliqiniso ukuthi bayethusela. Okuliqiniso ukuthi bayethusela ngoba bayesaba ukulahlekelwa ngombuso. Yikho behlala bekhuthaza abantu ukuthi bazabadubula. Kodwa khonokho nanko phela baleza izandla zabo zigcwele igazi. Ngakhumbula baqede abantu ngombhuqazwe. Akufuzanga kube uhlupho ukuthi umhlaba ubuyele abantu bekhuluma into exhwalileyo ngoba ine constitutional democracy le peer monitoring of ukuthi ngabe isadaki yayenza le AU le UN abantu beZimbabwe balelungelo lokukhetha ingabe ngobani. Kodwa ukuthi labo izichwiwi lezi khulume kanje umhlaba uthule ukuthi abantu beZimbabwe bahlezi bengabantu abahlukuluzwayo daily benganikwa thuba lokuthi bekhethe umuntu ababona ngani kufanele ebakhokhele. Umhlaba bekufuza ukuthi inkulumo yona leyo ise ibe ngeyi abayikhondemayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela amalungelo oluntu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mthwangwa ngalolu daba.
Thank you.
bazonde baganinwa abo abalandeli bomdlalo wenguqu ngokumiswa kwemidlalo elizweni jikelele kulandela udlwangudlwangu obenziwa ngabasekeli beDynamos eBarber Fields. Abalandeli balumdlalo bathi iqembu leDynamos yilo kade limele limiswe ukudlala umdlalo kwesikhatshana hatshi amaqembu wonke esibanga sePSL ilizwe jikelele. Sixoxe lomlandeli weqembu leHighlanders Abel Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho Chris akubuzwa ngokuthi amaphoyisa awenzanga yilo kuzeni imfanelo. Vele abayenzanga imfanelo. Uyakhumbula kuleya iviki besisezishabane ngalo. Amapolice, instead of protecting us, umthetho wethu uthi ama-supporters awe away team yawafanele protect, but bathima up nama-supporters e-Platinum FC basichaya abanye babasesibhedlela abanye bashota. Izolo, because ngabantu be-Dynamos, ngabantu babo, ngobhuti babo basuke eHarare, bebebhekile nje beyeka ama-players, ama-supporters as a Dynamo se vandalize dilize igate lebhola. So guess mangaze ngoba ingabe yithi ama supporters e Highlanders ngabe kukhulunywa ngumuntu wonke gwala e Harare, but because wenziwa ama supporters e Dynamo kuthulile nje kuthulile ama police abemile bebabhekile bevandalize igate la. So abenzanga umfanelo ama police ezimbabhala tribalism basizonda vele akubuzwa lokho Chris.
Lo ke ngumlandeli weqembu le Highlanders u Abel Khumalo. Siphinde saxoxa locubungula ezemidlalo umuzi wethu Hadebe, saqala ngokumbuza ukuthi ubone njani isehlakalo sokumiswa kwemidlalo yenguqu lokhu.
Sinqumo lesi yesePSL ngithemba basenze bezama ukubana bekhangelisise ukubana inkinga ingabe ingaphi eyenza ukubana kube lobudlangudlangu emdlalweni wenguqu. Siyazi ukubana phambilini baningi abantu ade bekhala ngokubana onompembe bayaphazamisa, njalo yikho okwenza ukubana abasekeli becine sebesenza lobo budlwangudlwangu bengena enkundleni. Mhlawumbe yikho okwenze ukubana bethi kumiwe ukuze behle behlolisise hatshi ubudlwangudlwangu kuphela, kodwa langendlela onompembe akade bechaya ngayo bephatha ngawo umdlalo wenguqu. Kodwa ke sizananzelela ukubana kuzachaya kakhulu amanye amaqembu akade engekho lapha enkundleni yeBarber Field Stadium kusenzakala lokho. Njalo sizananzelela ukubana lonyaka nje amaqembu nalawo mabili iHighlanders leDynamos phambilini iDynamos ibuyile izodlala leBulawayo Chiefs kobulawayo eBarber Field. Sabona njalo abasekeli babo bekwenza bona lobo budlwangudlwangu bengena enkundleni, kwazokuthi lalo iqembu leHighlanders lithe lisemandaba ezishabane. Sibonile abasekeli babo njalo bengena enkundleni ngemva kokubana iFC Platinum isinikwe umbekwa. Kodwa ke laphana kwaba kubi ngoba sabona amapolisa esejika lentuthu leyi tear gas.
Manje ngokubona kwakho inyathelo lona leli lizaphathisa ngani? Kuza kuba ngcono yini nxa lapho sokuthiwa umdlalo uqhubekele phambili?
Kunzima ke ngoba kuyinto engathi ibihlasela kakhulu amaqembu lawo mabili iHighlanders leDynamos, kodwa ke sokuza kuthi kuchaye lamanye amaqembu akhona kuPSL. Ekuchayeni amaqembu lawa siyananzelela ukubana amanye amaqembu lawa asekelwa ngamakhampani amakhulu. Amakhampani amakhulu asikwazi ukuthi azacabangani ngemva kokubana iPSL sibuye lesinqumo lesi. iPSL yona ingabe ikhangele ukubana laba basekela iLeague ama-sponsors izame ukubavikela ekutheni igama labo lingaphambaniseki. Kodwa kuza kuthi ngokuya phambili ngokubona kwami kungaba le ngozi yokubana ugcine sokuphazamisa ngitsho lalawa amakhampani amakhulu asekela amanye amaqembu kuyona le iLeague yePSL. Ngoba umbuzo omkhulu ozaba khona ikubana kuza kuma okwesikhathi esinganani njalo sokumile, labo abanye abasekela amanye amaqembu baza kuthini ngayo leyi iLeague yePSL. Okumele nje bekunanzelele kuhle ngoba bathi bazakhulumisana labantu, bakhulumisane labantu abakulo mdlalo wenguqu. Kodwa okukhulu kakhulu yilokho abakuthi ngesilungu iprofessionalism ngibona nje ilike yethu ayikabi very professional.
Umuzi wethu hadebe ngocubungula ezemidlalo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Ukumanje ngikhangela ukuthumaza vela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usefake umthetho ozakwenza ukudla kungazabhadalelwa umthelo wokungena elizweni ijuti nxa kuthengwe phandle kwelizwe. Lokhu kudla kubalisa irayisi, amafutha okupheka, impuphu, isepha yokugeza leyokuwatsha lokunye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi indodana kamuyi umnumzana Robert Mugabe, uRobert Jr. usesibhedlela kwele Singapore lapho wayelatshwa khona umkhuhlane wamaphaphu. UJr. ubikwa ebulawa ngumkhuhlane othiwa pneumothorax obangelwa yikubhema kakhulu, ukutshaywa isifuba, ukuthatha izidakamizwa lokunye okuneninengi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyakhulumisa bonke abalaleli be-Studio 7 abasisakazela indaba ezimnandi. Ngikhulumise labo bonke abayilalelayo futhi. Ngake ngilethe kahle kahle umbono lo. Umbono enzama ukuletha lapha nangu zonke bonke abalaleli abo bonke abasakazi besincedisi. Mbone ngani kakhulu izitemo zethu ezithi mina ngilindebele, mina ngilishona, mina ngikwini, ziyasilimaza zisibisele emuva. Kuyasilimaza. Ngumfundisi esontweni. IBhayibheli liqukula abakholwayo lalenhliziyo yodwa lomoya wodwa ongala umuntu oswelayo babebuthelela kube ndawonye. Lathi imbono yethu le yonke singayibuthelwe ndawonye, sila kunqobisitha, sila kusinqobisitha. Kodwa ezilongweni nxa sehlukene, abanye singokabani, abanye bethu ngokabani, abantu ngokabani, isitha lokusinaba sisiya phambili iminyaka uyihamba, abantu bethu bazafela kudeni bese hluke ubuya ekhaya. Ake zamini ukususana isitha, singasusi isitha, abantwana bephenduke ubuya ekhaya bezogcina abazali. Kambonge khona lapho ngimfuna bamude ngenkulumo ngindebelo okhulumayo.
Sanibonani bantu bakwa Studio 7 njani? Khulumayo umkhosi Mathani ngabe Victoria. Mina nginodaba iwane emfunweni lidifisi lebona. Kodwa lapho kuyo lo asephana ukuthi abantu mabayekele indaba yobandlululo umqondisi wenza i-tribalist sibambane namashona. Uyakwazi ukuthi indaba enzima kanjani nale ngoba into le yehlula okhokho bethu. What more sizoyikhona kanjani ngoba kwabona lawa mashona abakwazi ukuthi bona babe babambane lathi. Kumanje bona into abayaziyo ukuthi kukhuluza ukuphela into zemathebheleleni besiya kimo. Manje kolweni ukukhulumisa isishona, e-police station ukukhulumisa isishona, ezibhedlela ukukhulumisa isishona. So wena-ke ma ungasazi isishona leso ma usiyadinga usisizwe endaweni ezinjalo awukwazi ukusizakala. Nje emashopu udolokhishi yabakhona ngamashona kodwa kuwusuzuza umuntu esithi ye mandebela asibambane la mashona. It's useless le nto le ayikhulumayo lona. Hhayi vele ayihlangani le nto le. Mina vele nizaqhubeka nosithi phambili womkhonjisi ihle into ayenzayo lotsha. Uyakwazi ukuphela amalungelo amadebele, uyakwazi ukumela isizwe sakini. Hhayi lo msangano lo othi usehlangana nabantu besihloneni bona bayasithanda yini okokuqala la. Ngiyabonga.
Ubukhokheli bukhona bomphakathi. Ubukhokheli sila madoda anezivini, sila madoda aqinileyo, sila madoda azimiseleyo komphakathi. Siyabubona silobukhokheli be-MRP, silobukhokheli be-MLF, silobukhokheli laphana bezaphu. Yibukhokheli bonke obubukekayo, silobukhokheli bobukhosi, silobukhokheli besilo. Kodwa konke lokhu sikunanzelele kuvuka ubukhokheli khokheli obuningi ngemva kokuthi silo sibizele abantu e-showground. Sikhuluma ngento yinye, sikhuluma ngezwi lokukhulula umthwakazi ukubana umthwakazi mawuzimele wodwa. Sivuselela into ebizele ikhona, asehlukanisi bantu bakithi, likuzwisiseni lingizweni kahle. Akwehlukaniswa kodwa kuvuselela sivuselelwa into yizi eyayivele ikhona, sivuselela ubukhosi bethu, sivuselela ubuzwe bethu. Kodwa ke kukhona abanye abayithatha ngenye indlela, asikusoli lokuyana yimbono yabantu. Kodwa ke engikuthoyo yikuthi ofisayo nofunayo ukuvusa umthwakazi angeke ubuvuse, uvuse isizwe ngaphansi kobuholi bobucindezelo. Lingizwe kahle khonapho, siyacela libonisane, sicela ukubumbana lokuzwanana lokubona ngaselinye sikomthwakazi. Phakamiseni ubukhokheli bethu, sivuseni umthwakazi, sizimele. Ukudelelana okukhulu kangaka libona sidelelwa kangaka yilaba bantu, yingoba basinanzelela ukuthi thina sodwa kasizwani, kasila kubumbana uma singayilungisisa yona leyo ndaba. Ngakho ke siyakhuluma sizatho futhi lamandla ukuthi vuka mthwakazi, vuka. Omunye ucabanga ukusuthisa yena le muli yakhe, kodwa thina sidinga ukukhulula umthwakazi, sidinga isasa, imthwakazi enhle ebukekayo.
Salubonani, salubonani kuStudio 7 okhuluma uJoshua Moyo endaweni yaseNkayi kosikhokho. Ngajabula le audio ma ingafundi. Siyacela ukuthi abantu bezani PF izithembiso zabo kube ziyaphumelela. Ngize ngikhumbule befika kithi besithembisa ukuthi bazosigebhela idamu endaweni yaseLugamba, lamanje akukagejwa kodwa kwaphekhwa, baqeda bahamba. Sabavotela bahamba babe siyahola imali yarare, lamanje akulalutho. At least kuba ngcono umuntu uma engakuthembisa ukugebhela idamu, ma yehlulekile ukuphandela umthombo kuba ngcono. Manje bona kulalutho abalwenzayo, siyacela ukuthi abangathembisi abantu into abangeke bayenze. Ma bengasela lutho abazehlele nje ngokuthula bahambe. Ngajabula le audio ma ingafunda.
Sanibonani basavuka kaStudio 7 labalaleli. Mina ngiyaphila, mina uJoshua Ncube ngokuhlangana seSouth Africa kwamanje. Mina ngiyadana ngegovernment yeZANU-PF kaMnangagwa. Sithe sithi sifaka ilitshe lezikhumbuzo zabantu bakithi abafayo ngesiko lethu. Lazwakala selibhonjiwe, wazwakala yena government kaMnangagwa ekhuluma ngokuthi litshe lilafakwa okungekho emthethweni. Angazi ukuthi kanti isiko lethu yena uyalazi yini uma sifaka ilitshe lelingesikhumbuzo sokukhumbula abantu bakithi abafayo. Esingabi cela kuye namhlanje, nangu sengenele ibhakani elamasiko ethu afanekiswe ebhakanini lelo elikaJoshua Airport. Esingayakuthi yena uyalikhupha, walikhupha idikalikho emthethweni ngesiko lethu elifanekiswe laphana, esiyasifakela iqude lakhe, inyoni le eyenza ingani kuthiwa inyoni nefaka iqude. So sicela ukuthi nakake sixolele, siyakwazi ukuthi asifuni, wasitshengisela ngegugurawundi kanti selokhu esitshengisela ngokufuna ukusidibizela amasiko ethu engawazi. Lathi kunjenje awakho amasiko asiwakhontroli, asiwazi ngaye waqhuba. Sukekezama ukuyekela into eyabifanekiswe ngesiko lethu, lathi sifundise abantwabethu ngesiko lethu belibhekile ukuthi kwakuminjani, kuminjani. Kakezama ukuyekela, akhiphe inkukhu yakhe leyoseyifakile lapho, asiyifuni.
Salibonani, salibonani Studio 7 ninjani. Siyajabula ukusizwisa inyuzi ezimnandi ezizwakalayo ezisitshela amaqiniso. Okunye esikucelayo lapha, besicela kungabi nenhlamba, kungabi nenhlamba. Studio 7 lingawathathi ama-audio lale nhlamba, inhlamba yesingayifuniki. Lapha sifake imibono, sibone singalungisa njani isizwe sakithi, ilizwe lethu. Ye, ukuthukana, ukuthukana special abantu bakamqondisi, abantu bakamqondisi bayathukana. Lapha silungisa ilizwe lakithi lapha, and sipheke izandla. Yisho isithi ofanele sisikhiphe lapha, yisho isithi ofanele sibonisane ngaso. But yena umqondisi abantu bakhe engathuki uChamisa, ngokuthaka uChamisa yena kamthuku. Siyakucela kulokho.
I'm not going to be able to do that. ngithanda ukubingelela kubasakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli, ngilibonge ngomsebenzi omuhle basakazi be-Studio 7 elisenzalwana imihla lamalanga, ngoba ziyajabulisa, ziyathokozisa iindaba zethu. Ngalokho-ke sinokukhathazeka ngelizwe laseZimbabwe elilokhe nje liguguteka kancane kancane ngorhulumente kamnangagwa. Kanti nje ngabuyaxola phela urhulumente kamnangagwa masehlileki navela aphuma esihlalweni, ngoba namanje sizokukhwezwa iindleko nje emabhenki kuyo yonke indawo, kusakweletiswa. Asakwazi ukuthi kahle kahle khona kwenzakalani, mhlawumbe kwehluleka vela hlehle nje kungena abakwazi. Eish, ngoba phela namanje mawuthi singaphandle kwelizwe sibalekele lolo duko, suyathi ngokuthi uzama ukuthi uthumele imali bakutshele lokhu lalokhuyana ukubana soke iindleko sokumele zikhwele. Awu ba kanjani ba, sophephela phi nje?
Lawo-ke bekungamazwi enu Lina, balaleli bethu, esithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwezemelika, amabutho akwele Ukraine abecatshe phansi kwenkampani yensimbi e-Azovstal aze akhutshwa, kodwa aya ezandleni zamabutho akwele Russia. Amabutho la angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha 260 abecatshe kwinkampani le okwenyanga aphose ezintathu elwisana lamabutho akwele Russia aphosele amabhomba, kodwa ehluleka ukubafinyelela emlindini owakhiwe ngensimbi. Umongameli Volodymyr Zelensky wakele Ukraine ubikwa evumelane lele Russia ukuthi bawakhulule amabutho akwele Ukraine, ukuze amabutho akwele Russia asezandleni zakwele Ukraine lawo akhululwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi impi ye-Ukraine le-Russia uyibona njani?
Impi eye-Ukraine ubuhlungu kangakanani, ngoba mina okubuhlungu kimi ukuthi uPutin wathi sethusile ukuthi uzathakha iUkraine. Bama amazwe amaningi ingani ukuthiwa mhla uPutin attack Ukraine, there's something big that they are going to do. So impi ye-Ukraine okubuhlungu ngayo ukuthi bayadiliza, bayacacada, njengoba ubona ama-buildings evuke edilekile. Nxa ingaqhubeka izime njenge-Afghanistan, because uPutin kalwi labantu amasoja, ulwa lama-civilians and utshaya ama-civilians. Nxa umuntu ezadiliza izikolo, adiliza izibhedlela, abantu aba-innocent, edilize i-apartment ekwazi ukuthi nansani apartment building lapha kuhlala abantu. Mna ngibona ngani kulokuhlanya obunye obukhona okumele ukuthi amazwe ngayo kuthiwa bayathatha inyathelo.
Manje ungasitshela ukuthi lokhu kukukhumbuzani?
Kungikhumbuza ukuthi indlela amazwe abaphatha ngayo abantu ababhonjwayo has not changed. Ngesikhathi sempi uSmith ebomba eZambia laseMozambique, babekhankasa bakhale bakhondeme bathreaten uSmith but bengenzanga lutho. This is the same old story that I see e-Ukraine. Kufa abantwana lesizalukazi, innocent people. Bayakhankasa, bayakhuluma kuphela, bayabapha izikhali. The same old story okusenzakala ngesikhathi sempi. Omunye wayefuna wayesiphi uSmith izikhali, abanye besiphi izipuri, abanye besiphi izandla. But innocent people dying, that's the painful part ngempi ye-Ukraine. And angiboni ukuthi izaphela masinyane. Ingaphela masinyane uPutin uzabe efunile ukuthi aphumule ahambe ayekhokha umoya, kodwa ngenxa usebonile ukuthi amazwe laba abamthreatenayo ukuthi akutshaye i-Ukraine, uzabona they have not done anything, they didn't do anything kuqala, uyaphinda futhi lamhla because akula muntu omchallengeayo kumbe laye kwelilanga athi vuka athole okunye okuyi-building kwake kufotoye. Angazi, it's just sad. Angazi ukuthi kuzaphela nini, but ambona ukuthi ingaba njengeye-Afghanistan. I-Afghanistan phela yayigorila wofeli yana, kwakulamali wecatsha. Lapha akula muntu olwecatshele omunye, bayabhombana nje bekhangelene. Impi engelabulwa okungelamali wecatsha khona njengabo-Afghanistan kayithathi isikhathi eside. Bayabhomba nje njenga khona khona babekwenza kuwo Syria kuphele but ungakhangela impi ezinjengezabo Yemen labo Afghanistan kulamalwe cacha ahambe siya trainer ayiphendwa bayazokulwa buyile omunye umntwana khule khona phakathi abuyela ayebalisotsha le imbona ngani izaphela masinyane uPutin nxa esesuthisekile emoyeni wakhe ukuthi usebhidlize kwanele
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubakwethu isikhathi asavume ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColenbon esigabeni seMatipeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ubikwa ezakhulumisana leziphathamandla zakwele Indonesia ngokuthengiselwa izikhali zempi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.